esethula umbiko wakhe wesimo eselizweni owe-State of the Nation Address edayele ephalamende umnankagwa uveze ukuba uhulumende wakhe uyazazi zonke inkinga ezibhekanele zulu ezezidale ukuba izigangi zithole ithuba lokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation.
Kulamanyathelo ambalwa esiwathathayo ukuthi silungisise ukuswelakala kwemali elizweni. Aqoqela ukususa amathuba okuthengiselana imali alethwa yikuba lentengo ezitshiyeneyo.
Umphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi wamukele ngenjabulo umbiko kamongameli ngoba ephathe udaba lokusilela kukagetsi elizweni.
Mina ngiyajabula kakhulu ukuthi upresident ukhulume izinto ezibamba abantu. Indaba yama-jets ukuthi kumele izesta ithengise ama-jets ngemali ehambelana lokuthi yona iwalungisa njani lokuthi iwathenga njani ngaphandle. Okwamanje bekuyindubeko. Besithenga ngemali ephezulu sithengisa ngani sithengisa i-frigate.
Incwadi ecubunga ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi umnankagwa uphathe ngenhlupho ezivele zisazakala kodwa engenamacebo wokuzilungisisa.
Akukho akukhulumileyo okungayenza ukuthi ilizwe liye phambili. Sabona ukuthi bekhuluma ngendaba ze-Command Agriculture lapho lokho bethela imali kuhlelo olungasiniki lutho nendlala esilayo eZimbabwe ngemali eyangenayo ku-Command Agriculture bekhangelela ukuthi abantu ngabe bayasutha. Kukhuluma ngokuthi iZimbabwe isivulekile kwezombusazwe kodwa sibona ukuthi hathi abantu balokho bethunjwe ezindlini zabo betshaywe bebulawa.
Amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC atshengisele ngokuphuma edale lapho umongameli eqala ukuthula umbiko wakhe esithi akamnanzi umnankagwa njengomkhokheli owakhethwa nguZulu. Umgcinisalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo uthi yisinqumo abasivumela naye emhlanganweni wabo omkhulu owe-Congress.
Sile mgoqo esawuphiwa yi-Congress ye-National Council yokuthi isesivela kukhetho ngo-2018 ngo-July ukuthi uhulumende kamnankagwa khasimthathe njengohulumende ngoba kithi uhulumende wamasela owantshontsha ukhetho e-Constitutional Court. So namhlanje simtshengisele ukuthi hayi lowo mguqu lokukhona thina kasimthathe njengo-president welizwe.
UMakhumalo uqhubeke ethi wazaqhubeka besenza njalo sikhathi sonke umnankagwa ebuya ephalamende ngendlela yokumkhumbuza ukuthi wagqila kukhetho.
Siqalisa ukubhoyikhotha nti sonke la sibona sitshaywa. Namhlanje sibhoyikhothile kazazange basibambi.
Embikweni wesona umnankagwa uthe uhulumende wakhe usevumeza amankampani azimele wodwa ukuthi enelise ukuthenga amafutha ezimota okusebenzisa wona wodwa ngesikhathi ilizwe lingelamali yaphandle enileyo ukuwathenga. Kwezokulima uthe uhulumende usebeke eceleni amadola phose amabhiliyoni amabili emelika 1.8 billion yokuthenga okokulimisa ukugoqela inhlanyelo yomumbu imvundiso lokunye. Kuhlangothi lwezokwemba uthe ilizwe lithole amadola edlula kancane ibhiliyoni 1.3 billion kunhlelo zikahulumende zentuthuko. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngu-Gibson Pepe.